Lapha eAmerica asabona ama-polls election ka-2016 ayikhombisa ukuthi umama uHillary Clinton was going to have a landslide victory. Siyazi ukuthi umuntu ogcine winile ngu-Trump, abantu ababengamcabangeli vele ukuthi angawina. Into abangananzeleliyo abantu abayenza ama-polls abafana labo barometer. Ungathatha abantu nje isempu yabantu abayi-1,000 noma 2,000, ngingazi ukuthi kule particular survey yabo bethetha abantu abangaki. Kuyadependa ngokuthi i-diversity yabantu abakhona bona labo oba that you are carrying out i-survey on, ukuthi vele ubathethe kuphi nebale allegiance yayiphi party. And esikhathini esiningi i-afro barometer iyalahleka ama-samples abo, lutshwane abantu ababasemplayo, and njalo futhi I don't think they are diverse enough ukuthi thathe abantu who are spread out.
Kodwa-ke nxa usukhangele sibili, akutsho ukuthi kuyakhombisa khonokho ukuthi engxenye kungaphuma kunjalo. Njalo lina likuthathi sibili likubeke sibe engqondweni ukuthi nxa kunje kumele senze lokho.
Thina yethu icampaign yikuthi sihambe ebantwini, sikhulumele abantu, sikhangelene, sikhombisana, sitshelana, sibonisana. Sibona kuyiyo icampaign ngempela ezosifikisa lapho esifuna ukufika khona, ekuthini abantu basivotele. So abo-afro barometer, yes, siyabazwisisa ngoba yimisebenzi yabo, kodwa angithembi ukuthi imibono yabo iliqiniso esizolibona lisenzeka ngelanga lokhetho.
Siyabona ukuthi i-afro barometer kuze kwenza ukhetho ka-2013 kukhanya sibili baphuma kuhle ngembono yabo yena leyo. So nxa kunjalo baba Moyo, okuzalenza ukuthi lithi hayi i-afro barometer ingalayibambi kuhle umthina, kuyini okungalenza libe njalo?
Thina masisiya ngaseqinisweni ama-election ka-2013 siwazi arikwa. So makuyikuthi uhulumende weZimbabwe wezanu-PF basebenzisana la i-afro barometer ukwenzela ukuthi benze abantu bacabanga ukuthi bona yona iZanu-PF lo mnankakho bale support yabantu, kuyinto thina esibona ingenzeka kakhulu. Njengoba usho ukuthi ngempela ngo-2013 into yakhulunywa yi-afro barometer yenzakala, thina on the other hand sithi okwenzakala ngo-2013 yikuthi ama-elections ethu arikwa iZANU-PF.
Kodwa nxa sesikhangela sibili baba Moyo, uMagube anganqoba njani nxa siqathanisa lo baba uMnangagwa njalo lo baba uChamisa? Likubeka njani khonapho?
Njengoba ngishilo ngithi thina ikhampeni yethu yikuthi sikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe one by one, sisiya emakhaya ezindlini zabo sikhulumisana labo, and kuyathembisa kakhulu i-response esiyitholayo kakhulu from ebantwini esesikhulume labo. Iyathembisa kakhulu ukuthi umama uMagube ula i-chance enkulu kakhulu ukuthi angawina ama-elections, and ngoba futhi oqakathekileyo ngumuntu wesimame, and omama abaningi bavele bakhathele ngendlela iZimbabwe esibuswe ngakhona ngabantu besilisa from kusukela nje ngo-1980 uMgabe ethatha over i-power. Asikaboni nje intuthuko isenzakala or noma into ezinhle zisenzakala elizweni jikelele. So abantu bakithi abaningi bakhathele ngento efana naleyo, and umama uMagube I think ngoba engumuntu wesifazane baningi, I think abantu abambona engumuntu ongaba ngcono ekuthini abuse ilizwe ukudlula laba abanye.
Ye, kodwa ngokukhuluma kwakho phela ngake ngokutsho kwakho ngaphela ubuphezulu nxa sikhuluma ngamasurvey anje. So-ke kuyini okwenza ukuthi ucwaningo lwangikhona lumfake phansi khonale?
Yikho ngisitsho phela ukuthi amasurvey wona lawa kuya ngokuthi amasempuli abawasebenzisileyo, abantu ababasurveyileyo nabantu abakuphi njalo bekuyiphi isibanga njalo lokuthi ngabantu abayingaki. Njengoba ngishilo ngithi ayi mina inkinga i-problem engilayo yikuthi amasurvey lawa esikhathini esiningi amasempuli abo awahlanganisi abantu abahlukeneyo ukuthi babone umbono wabantu ngendlela izinto ezingakhona. So kule bias lapho depending ngokuthi i-survey yakhona bayibambele kuphi la kusiphi isigaba.